izolobeni sesikurubhi maximum prison samukela ke uGodfrey Sithole our honorable owedalela iparlamente eshitukwitsa ngemva kokuba nebail i-magistrate court kuyinto ke sincede kakhulu ke ikakhulu ke ukubana ke ethole ilungelo labo ngenxa yokubana imuli lathi esebenza la kuba nzima ukubana umsebenzi uhambe kakhulu emulini enxa omunye wena ebotshwe ikakhulu ebotshele ke into ke engekho ke sobala ukubana icala alenzayo yiliphi. It was pure political persecution and ukubana ehlanganiswe kanye le muli yakhe after 156 days entilongweni asonto ke elula enjalo ke yinto ke esibona ngani ufanele ilungise ikakhulu sesilanda ke ukhetho
emzimbeni. Uthi uphile kuhle yini usithole lani nxa limkhangele njengoba ehlale isikhathi eside kangaka entolongweni?
Ye indaba ke yesimo sakhe inkinga yiko ke namhla ekufanele ehambe ke ukuyahlolwa ngabo dokotela ngenxa yokubana ke echikurubhi kulobu nzima ke ebebukhuluma mayelana lokuhlala ababe yikho khona ikakhulu indaba yokubana kule sambuso esisodwa for abantu abaningi njalo ke indaba yokusetshenziswa ke kwezambuzi zakudala ezisebenzisa amabhakede kuya affecta ke umumo in terms of health situation ezibotshwa. Number two indaba yokubana ke kuyaswelakala imithi sonxabela ezinkinga into etholakalayo kakhulu i-paracetamol eyayenza ukuthi kube nzima ke kubana bekeep up with the difficult health conditions. So kuyinto ke esibona ngani nxa engahamba namhla kumadokotela sibekwazi ukubana ke sizobani kufanele kuyenze ngenxa yokubana isimo sakhe lesimo sama-prisoners eZimbabwe jikelele siyisimo esiyiproblem. Yikho thina sikhuluma ngendaba yokubana kufanele kulungiswe ukubana ke abantu asemajele asitsho ukuthi bafanele bekhulule kodwa kufanele ukubana ke bephile ke under ama-conditions ke ahlonipha ke ubuntu and their dignity babo. So yinto esibona ngani ufanele ilungiswe ke uhulumende ke obuyayo sisiya phambili.
Udaba lwabosikhala labanye bakhe laba abalokhu bevalelwe lithi ningalo njengebandla?
Yeah, of course kathesi ke ama lawyer ethu akhangele indaba yokubana ke kungenziwa njani ukubana ke usikhala labanye abayi 15 bethole ukukhuluka ikakhulu kathesi ukubana sokule change circumstances eyiyo the basis around which emthethweni kufanele behambe bebuyele-ke emagistrate court le-high court ukubana be-aplayele ukubana bethole ama-bail sikhangelela ukubana-ke ama-application lawa-ke azaba lusizo ukubana honorable sikhala le nyathime 15 bethole-ke ama-bail behlanganiswe lezi muli zabo njalo sikwanise ukuqhubekela phambili ngenxa yokubana indaba ye-abuse of the judicial ngezanu p f ukubana kuphesekithwa ama-political prisoners. UGodfrey Sithole njengoba limzwile is very fortified, is very clear ukubana uyaphambili njalo ufanele siqhubekele phambili ngenxa yokubana ke yes kulobunzima but that is the nature of our revolution. The democratic struggle ilobunzima but it is around that particular engagement lama-programu esiwayenzayo ukubana ke ilizwe likhulule. So is prepared to forge ahead yikho lizwile even u-honorable sikhala ekhuluma labanye ke ekhothi ukubana ke ye ekugcineni kwakho konke ilizwe liyathola inguquko. That's why we're in this struggle ukubana ke kube le nguquko njalo thina nxa sesihulumende sibe kwazi ukubana we have to treat even laba baphikisana lathi according to ama-details omthetho hayi khona ukubana ke umuntu kufanele ke echayo on the basis yokubana ulokungazwanani or lokuphikisana le mbono kahulumende.